angimele ngemsakazi ngiphinde ngibuyelele kubalaleli. Indaba ezinje ziyethusa ukuthi umntwana ole minyaka nje esishiyagalo lunye kuthiwe ungumuntu oselindele ukuthi abelethe omunye umntwana laye ngumntwana kuyethusa kakhulu. Into ethusa ukudlula konke ukuthi umntwana elele minyaka elayo sisuke singacabangi ukuthi ngabe sezibandakanya ngokocansi ongaze kumenza ukuthi agcine sezithwele. So nxa simbona ezithwele kutho ukuthi kuleso sigaba akiso iminyaka elisishiyagalolunye alayo kuyimphumela wokuthi uze sezibandakanya nokocansi. So kuyinto eyethusayo kakhulu. Njalo nxa ade ezibandakanya nokocansi uzibandakanya lobani engumntwana ole minyaka emincane kangaka? Ngoba angiboni ukuthi engabe kuyisivumelwano kuyukuthi uzibandakanye lo muntu abavumeleneyo. Ongenzeka ukuthi umntwana uyabe ehlukunyeziwe ngokocansi wagcina esezithwala. Singazi njalo mhlawumbe umntwana mayebuzwa engathi ukuthi ubesethandana kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lo mntwana ole minyaka emincane kangaka ohamba ecansini ngesivumelwano lomuntu. Kuzindaba ezimangalisayo kakhulu. So ngithemba ukuthi mhlawumbe ongayenza abantu bakhululeke ukuthi sazi ukuthi umntwana azazithwala nje uzithwele ukhuleliswe ngubani kanjani ngesivumelwano lobehlukunyezi. Hayi ngicabanga ukuthi futhi eZimbabwe kuyinto engavumanga kodwa yethusayo ngoba nxa sile abantwana abazabele minyaka emincane kangaka ukuthi sebezithwele kutho ukuthi umntwana engumntwana layo sezoba ngumzali. Akwenzeki ukuthi umntwana ele minyaka engaka abe ngumdlasazi.
Manje ngokubona kwakho kungakukhona yini kwezinye indawo zelizwe lapho okulabantwana abaleminyaka nale abazithweleyo kodwa kungaziwa?
Amathuba okuthi kube labantwana abanye kwezinye izigaba zelizwe abazithwalayo bakhululeke ngaleli izinga kuleli iminyaka emlutshwane ngaka mancane kakhulu msakazi. Yebo mhlawumbe ngani nxa singaqala lapho kube iminyaka le ithumi lanye kumbe iminyaka elithumi lambili kodwa iminyaka ezithwele galo lunye mncane kakhulu. Okokuthi nxa kunginto engenzeka kungaba nzima ukuthi kungazakali ngoba angimboni umntwana le minyaka emincane kangaka ekhululekiswa engashwanga esibhedlela lapho kuzabonakala khona. Mhlawumbe kungenzeka kulawa amasonto esasuke sikhulume ngawo okuyikuthi abantwana bakhona noma bekhulelwe kabayiswe ezibhedlela. Mhlawumbe kulawa amasonto ma kungadingisiswa sokungatholakala ukuthi kuyenzeka ngoba nanku phela kusho ukuthi akusinto engenzeki. Yinto enelisekayo ukuthi yenzeke yikho sikubona lo mntwana engaka ekhulelwe. Kungenzeka ukuthi kukhona okungabe kufihlakala ikakhulu kulawa amasonto esokwaziyala abantwana abangasiwa ezibhedlela ukuthi mhlawumbe bayababelekisa khona ngale emakhaya. Kodwa nje kubhalwe phansi hayi ngicabanga ukuthi lakithi leli kuyinto yokuqala mpela kuyinto yokuqala ukuthi umntwana akhulelwe ngakho. Sasizwe ukuthi mhlawumbe laba balaba ithumi lanye ithumi lambili ithumi lantathu sobabazi kodwa kulokho ukuthi umntwana ele minyaka esishiyagalolunye sekhulelwe hayi nxa kusenzakala mpela kuyabe kufihliwe kungazange kuvele kuze kubhalwe phansi.